Udaba lweMozambique babonkomo ludaba oluhluphayo kakhulu ikakhulukazi nxa sikhangela emazweni afana leZimbabwe, amazwe afana leSouth Africa layo iMozambique ngokwayo ludaba oluhluphayo sibili kakhulu oludinga ukuthi amazwe ahlale phansi acubungule udaba lolu alufakele inhliziyo njalo bezinikele kiko konke abakwenzayo ukuthi babone ukuthi balulungisa lolu daba. Ukuhamba kukamnumzana uMnangagwa ukuyafika khona ngale eMozambique ngibona ngathi kuyadingeka kakhulu ukuthi iAfrika ngokwayo abazame ukuthi badinge indlela zokuthi bengabi lesikhathi esiningi abachithayo sokuthi behamba besiyahlala izinkomfa ukuthi lezo zinkomfa azila phumela etshengiselayo ukuthi kulento eyenzakalayo eyinqubekela phambili ukugwema lokho okuyabe kuzanywa ukuthi kulungiswe ngaleso sikhathi. Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi kufanele ukuthi ezinye izinto njalo bakhangele ukuthi kulezinye izinto eziningi esikhangelane lazo kathesi, izinto ezifana lama-pandemic nala ma-corona okudingakala ukuthi lamanye ama-challenges nje akhangelane lelizwe. Ongakuthi ukuhamba kwesi sikhathi kuyadingakala ukuthi kungathi kuyagwemeka kancane kungabi kakhulu ngoba ukuhamba kuhanjelwa izinto eziyabe zingela mphumela emihle kuyabe kubuyisela amanye amazwe muva ngendlela ze-economy, ngendlela zokuthi imali ngabe iyavala ezinye izikhenxe eziye zikhona elizweni kulokuthi kube kuhanjwa kusiyahlala ama-meeting kuphela kungela miphumela ecacayo evelayo kahle ukuthi lapha kungabe kuzanywa ukuthi kwenziweni. So kuqakathekile ukuthi ezinye izinto afanele ukuthi bazame ukuthi badinge indlela yokuthi andibane ukuthi bahambe beyihlala kukona la ma-big conferences. Incingo lezinye indlela ama-diplomatic ways ngitemba ukuthi akhona angayenza ukuthi kube lula ukuthi indawo ezifanelaza nalezi bazilungise.
Kulembiko ethi iMozambique ikhanya ingafuni ukuthi iSadagi ithumele amabutho amaningi aze iphathisa ukulwisana labahlamuki laba. Kanti kulokwesabela njalo ukuthi ingaqhubeka limpi ingagcina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Ilizwe leMozambique babunkomo kufanele ukuthi umongameli wakulela lelizwe noma Minister of Defense wakulela lelizwe kufanele ukuthi akhunjuzwe ukuthi into eyenzakala eMozambique, iMozambique aselizwe elisihlalele lodwa mhlambe elisesihlengeni phakathi kolwandle. Kodwa ke kufanele ukuthi ikhunjuzwe iMozambique ukuthi njalo kulama agreements asayinayo under iSADC trigger noma under iSADC agreement ukuthi kule ndlela okufanele ukuthi kusetshenzwe ngayo noma kule ndlela okufanele ukuphilisene ngayo nxa uhleli labanye abantu bengumakhelwane. Okungangokuthi kufanele ukuthi nxa iMozambique ingathi ayilusukumeli phezulu udaba lolu kukanti ludaba oluserious kakhulu olungenza ukuthi iradicalism igcwale kulala mazwe njalo noma kugcine sokuba nama-violences amaningi azaqhubekela phambili kube kugcine sokuba nama-hatred ayenzakalayo within i-region. Kudingakala ukuthi iSADC kufanele ukuthi ihlale phansi iyenelise ukuvito ukudlulisa umthetho ozayenelisa ukuthi ubambe iMozambique ngamandla ukuthi kudeploy amasosha ngenkani lapha kwenza ukuthi le nto le iyenziwe iphele. Okusho ukuthi kwesinye isikhathi nxa sithi sesiyikhangela nxa besenza njalo kuyabe sekucatshangelwa ukuthi mhlawumbe bayala kanjalo ngenxa yokuthi mhlawumbe balesazela esikhulu noma bayazi ukuthi uhulumende waseMozambique uyabandakanyeka kulobu bugebenga nokulolu bhubhane lolu lwenzakalayo olwe-terrorism olwenzakalayo eMozambique bebe sebejika befuna ngathi bafuna usizo kanti abalufuni. Kufanele ukuthi iSADC ihlale phansi iyenelise ukuthi ibafostele kube le ndlela yomthetho abayifostela iMozambique ukuthi ivume ukuthi sayini agreement ukuthi amasosha akahambe ayincedisa udaba lolu lokubulawa kwabantu eMozambique luphelele uthi nya.